lilanga elibi ngaphakathi kwaleli lizwe. Leli langa lizakhunjulwa okwesikhathi eside esilandelayo. Mbonangani abaningi sebedlule kulomhlaba ukuthi kumbali yethu njengelizwe lilanga esingathi khona is a dark day, lilanga elimnyama. Ekuthini isikhathi esiningi akade lokhu sikuzamelela njengelizwe ukuthi asibeni lokubuswa okutshengisa ukuthi khona intando kaZulu, intando yabaningi yiyo efunakalayo, hathi ukuthi khona siphinde sibuyele laphana esiyabe sithiwa khona esibuswa ngumuntu oyedwa. Lilanga elibi ngoba konke kukhombela ekuthini ngabantu abasebezendlalela olwabo uthinda ukwenzela ukuthi lapho abahlezi khona bona kube comfortable. Akula lutho amaZimbabweni ayaluthola ngaphakathina kwe-amendment le edlule namhlanje naleyi enye yakhona esanda kwedlula. Konke kukhombela ekuthini kuphela sifuna ukubuthanisa amandla emntwini oyedwa. Akula sizathu esokuthi khona ojaji ikakhulu nxa kulo jaji omkhulu osetshengisa ukuthi selamalanga angaphansi kwamaviki amabili ukuthi yena okusemthethweni owavotelwa ngeningi labantu baseZimbabwe kufuze ukuthi ngabe uya kuyaphumula. Bese kuthiwa khona hayi sesengezelela iminyaka eminye engu-5. Umnyaka lomnyaka engezelelwa isevisi yakhe. So-ke ngamafitshane osokukhona ukuthi i-independence ye-judiciary kayisekho.
UMonzora ungomunye wabalitshumi abavote besala ukwamukela libhili lanxa abanengi abebandla lakhe beyivotele. Ungathini ngalokho?
Uyabona undoda lwana okuthiwa nguMonzora lwana undoda ngundoda ongamthemba ngakuyikuthi angikwazi ukuthi ngathi umuntu onjani. Akathembakalanga, ulembali yokungathembakalanga. Akusimangalisi abaningi ingazi maybe iZimbabwe ingabe imangala okwakhathesi. UMonzora uvele wafakwa laphana ukuthi egcwalisise enye into eyayivele ifunwa yiZanu. IZanu yayikwazi ukuthi i-NDC Alliance indlela eyayimi ngayo ngabe asikhangelanga ukuthi khona kulento yabomama ezisi ku-constitution kakula lutho olunye olukhona olukhuluma ngokuthi omama bangaphakanyiswa njani. You see, yikufuna ukusivala amehlo, yikufuna ukuzitshaya umuntu ohlakaniphileyo obona ngani uZulu kaboni into eyenzakalayo ukuthi isivumelano sabo esasisukisela mhlawumbe ku-judgment ye-Supreme Court. Not even ye-Supreme Court, ingaqalisela Civil Court, sikhathana khona lo-Constitutional Court lukuze ku-petition ye-presidential election. Isivumelwano esagcwalisiswa nge-Supreme Court judgment lendlela eyayi-interpretwa ngayo. So uMonzora nje angabe khuluma engani ngumuntu ofuna ukuthena right kodwa yena abe sethena left. Kujwayelekile nguye, yikho kuba kwakhe. Asisela opposition eZimbabwe, sokuyisikhathi sokubana amaZimbabweni ezimele lapho akhona. Emanyane ebe lombono omunye ukuthi lokho kayisikho esikufunayo. Ambona ukuthi kusesengokwamabandla, sesibazi ukuthi ngobani abafuna ukugijima lelizwe bethatha bonke okwelizwe. Yonke inotho yelizwe bezibuthanisela betshontsha santando kungela muntu obakhuza because sebebulele i-opposition yonke. So-ke sokufuza ukuthi amaZimbabweni wonke emanyane ethi hhayi lokho sokwanele.